Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu ngombembetho 2019 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje uhulumende uthi eminye yemizimba yabantu abathethwe imfula ngezulu lesiphepho lecyclone Idai eManicaland sebengcwatshwa kwamakhelwane kule Mozambique.
Ama organizations amaningi sephumelela ukuthi ancedise izolo kwakungelandlela ukuthi singafika lapha esimanimani, kodwa ekuseni namhla balungisa bavula indlela, kodwa ke kunzima even indlela leyo ikhona.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo kunhlangothi zonke zempilo, abantu makhaza abaselizweni lakwamanye amazwe lokhu beqhubeka ngemizamo yokubuthanisa uncedo lokuphathisa abawelwe ingozi le.
Ngisuka kwaBulawayo, ngafunda Sobukazi High School and umculo ngiyoqale 2000, the year 2000, and ngokuqala kwami ngiqale nje, you know, besivele silalela emaklabhini.
Ngohlelo Woza Friday kulivikisi lomculi uAndrew Khanye odume ngegama lokuthi D-Rock osebenzela kwele South Africa. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende uthi eminye imizimba yabantu abathethwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai eManicaland isingcwatshiwe elizweni elakhelene leZimbabwe eleMozambique, njalo induna kulezo indawo ziqala zithathe imifanekiso zingakayifihli ukwenzela ukuthi izihlobo zaziswe. Lokho kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko, uNkosikazi Monica Mutsawangwa, ekhuluma le Studio 7.
The rivers on the river banks there, and the chiefs there have been very good. They've been picking those dead bodies and burying them, and before burying them they've been making sure that they take pictures for identification later for their families.
Intatheli izindaba zeMozambique zitshele Studio 7 ukuthi indawo lapho kugcinwa khona ingwenya lazo zibhidlikile ngenxa yalelizulu, njalo izilo lezi zangena emanzini. Inani lababhubhe kulingozi libikwa selifike kumakhulu amabili lamachumi amahlanu lasitshiyagalolunye, i-259. UNkosikazi Mutswangwa uthi umumo ulokhu umubi kakhulu, njalo belokhu bezama ukulungisa imigwaqo eyabhidlizwa ilelizulu kanye lokuhlenga abantu. Uthi abanikeza impahla ezigoqela ukudla lokunye bazisa ehofisini kahulumende eka provincial administrator eManicaland zihle zisiwe kulabo abazidingayo.
Coordination is extremely good at the provincial administrator's office. There's everyone who is bringing in donations comes through there. They get recorded and they go to the social welfare records, and then the truckloads start moving to.
Uthi imota ezinkulu ezama trucks zidibana lohlupho ngoba kusukela eMutare kusiya eChimanimani imigwaqo lamabholoho kubhidlikile, njalo abantu benelisa ukufika eWengezi kuphela.
Because by the way, all the road from Mutare all the way to Chimanimani, you can only go up to Wengezi. From there the bridges already have been.
Uthi uhulumende uyazama ngoba sokulezinye indawo lapho imota esezihamba khona. Ngemva kokwazisa izolo ntambama ukuthi umgqibelo lesonto kuyona le impelaviki ngamalanga okukhalela abafelweyo, uMongameli Mnangagwa uthe minengi imizamo uhulumende azayenza ukuncedisa abahlaselwe lizulu leli kanye lokwenqabela umonakalo ofanayo eminyakeni ezayo. UMongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzaqhubeka edinga abantu abangabonakaliyo, njalo engcwaba abatshonileyo ngokulenhlonipho. Uqhubeke wathi abantu bazaphiwa ukudla, imithi, amanzi kanye lendawo zokuhlala ezesikhatshana. Uthe kuzafanela abantu bakhelwe izindlu eziqinileyo ukwenzela ukuthi zingabhidliki kalula. ukuthi abanye bethuthe baye kwakha endaweni ezingahlaselwa izulu lesiphepho lula. Izolo uhulumende uthe indizamchina ezine sezithwalele ukudla lemithi abantu beskyline eChimanimani, njalo ezinye zihambise impahla esibhedlela sengango leseMutambara Mission Hospital. Abagulayo bathwalelwe eChipinge District Hospital leChimanimani Rural Hospital lapho abelatshwa khona. Lokho sikudaba lunye. Abaculi baseHarare bamanyane labekhansili yaleli dolobho ukuqoqa umcimbi wokulibazisa uzulu ngesikhathi sinye bebuthanisa uncedo lokuyasiza abehlelwe ingozi ebangelwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai Chimanimani leChipinge esigabeni seManicaland. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abahlabeleli laba baqhube lumkhosi wokulibazisa uzulu ngomculo kungelahlawulo e-Parket Center etholakala kumgwaqo uJulius Nyerere eHarare. Umkhokheli wenhlanganiso yabaculi yeZimbabwe Musicians Union ZIMU uNkosazana Edith Katiji odume ngegama lokuthi Edith Weutonga ulandisa ngokuqakatheka kokusizana njengezizalwane.
Sometimes it is coming to me, idola nje. But idola lona lelo lizahamba kancane ukuthi sincedise ikuzulu loZimbabwe lolu esolu affectwe yi-cyclone Ida. So lapha siyabe sidinga ukudla, sidinga imali, sidinga amanzi, sidinga ama sanitary ware, yakwazi akusela lutho lapho esikhuluma ngakho. Akusela lutho, sesidinga ukuthi uzulu asincedise sibili.
Ulandisa njalo ngokuthi kuyini okubenze bakhetha ukusebenzisa umculo ekuhugeni uzulu ukuba aze ukuzanikeza alakho.
Abahlabeleli singabantu abahlabela sikholisisa abantu, siphinde siduduze abantu, and ngalokho lolu hlelo luzasenza ukuthi sibe sibambene labanye, sihlabela ngendaba zokuthi singenzani njengomphakathi, singenzani njengelizwe leZimbabwe ukuthi sincedise laba abafuna uncedo.
Okhokhela uhlangothi lwezokukhulumisana lozulu kunkampani kamasipala yeCity Park umnumzana Francis Mandaza uthi abaculi bayingxenye yamaZimbabwe, yikho bekubone kufanele baqoqele umkhosi wokubuthanisa uncedo.
City Parking, we are an organization that deals with people, we deal with the public.
Sibone ukuthi njengenkampani esebenzisana lozulu ziyingxenye yamaZimbabwe, kumele nathi sisize ngesilabo. Sizwa ubuhlungu ngalokho okwehlele uzulu weManicaland nemasingo nakwezinye izigaba zelizwe ngemva kwezulu lesiphepho elilethwe ngucyclone Idai labangela umonakalo omkhulu.
UMandaza uthi abenkampani yakhe labo baphakathi wokubuthanisa impahla etshiyeneyo ukuze iyesiza labo abasenkingeni ngemva kwalesi sehlakalo esitshiye abaningi sebengelamizi njalo balahlekelwa isihlobo. Abahlabeleli laba bathi imicimbi yalolu hlobo kayipheleli eHarare kuphela, yikhona bezokuya kwamanye amadolobha ukuya kwenza esifanayo. Umcimbi walamhla uqoqwe ngumansipala weHarare emanyene labepact Zimbabwe Musicians Union ZIMU, Air Freight Cargo Zimbabwe Limited, United Women in Music, The Heart of the Mountain, Transmart, kanye labe Mbira Revolution. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Senjalo, kusenjalo umumo uqhubeka umubi kakhulu eManicaland lapho abantu abasinde kumonakalo obangelwe lizulu leli. Abakhala khona ngokuthi kabakatholi ngemfanelo uncedo abaludingayo ikakhulu ukudla. Abantu labo baphephele endaweni ezijiyeneyo ezifana lamathempeli, amahotela kanye kukanti abanye ngabasegangeni nje. EChimanimani Hotel kulabantu abangamakhulu amane i-400 abaphephele khona. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Owen Tabaziba uhambise uncedo kuleli wetela lamuhla.
Kulabantu abafika 400 abahlala ehotel emizini kukhona abanye abahlala kachana ngehotel labo futhi bafuna uncedo kodwa ke ama organizations amanengi sephumelela ukuthi ancedise izolo kwakungelandlela ukuthi singafika lapha eChimanimani kodwa ekuseni namhla balungisa bavula indlela kodwa ke kunzima even indlela leyo ikhona i-serious problem ukuthi ama-lorries kakwanisi ukufika eChimanimani lapho ofuneka uncedo kodwa siyabonga ngoba abalungisi imigwaqo bakhona kathesi bayasebenza so ngiyabona ukuthi maybe by beginning of next week kuzabe sokule indlela ezokuthi uncedo abantu bazalithola
uyatsho umfundisi ukubana eChimanimani hotel lapho khona kugcinwe abantu abangu 400 uchilo njalo ukuthi abanye bakhatshana bona babakhatshana bangaki bona
inamba yabo angiyazi okwakathesi
kodwa incedo bani abalufunayo ngisho lalaba abasehoteleni
bafuna ingubo ukudla abanye bafuna i-medical treatment kodwa lokhu bayakunikwa because i-hospital iseduzane nje
esibhedlela khona selike lafika
hayi angikafika esibhedlela
ngokuzwa kwakho unjani umumo kodwa
bakhona abantu abafuna uncedo bakhona sibili ngoba abanye base emavillage abo kabakakwanisi ukuthi bafike esibhedlela
bakhona abantu abalokhu bevalelwe lizulu ezindlini zabo ezintabeni abangakahlengwa
hayi okwakathesi ngiyabona abaningi sebephumile phandle
lowo ngumnumzana Clever Owen Thabaziwa umqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency uxoxele ntungameli Nkomo e-Studio 7 esechimanimani
okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Intatheli izindaba elodumo umnumzana Senzele Ndebele obotshwe izolo ngemva kokutholakala elokhakhayi lohlamvu lwentuthu ehitshayo ukhululiwe namhla ngumantshi ngemva kokutholakala engelacala. Ngesikhathi umantshi umnumzana Franklin Mkhwananzi esethula isinqumo sakhe, umthethwandaba obikwa ubugcwele pam uvungame uZulu waqakeza isamukela okukhulunywayo. Umkhwananzi uthe icala leli alilasisinto njalo kumele lilahlelwe khatshana njengokucela kwegqwetha likamnumzana Ndebele umnumzana James Sithole. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ndebele ngemva kokukhululwa kwakhe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Izolo bekumele ngiye cover i-meeting phakathi kukamongameli welizwe labantu bakobulawayo. So ndenzika lapha ne-State House basebe sechimotam bathola kule canister ye-tiergasi yasebenzayo basebenzibethela yona kele.
So i-canister yakhona yayivele ikhona?
I-canister le ngayidobha ngo-January ngesikhathi se-shutdown amapolisa ethika i-tiergasi. It's part of the things that I've been doing because ananzela ukuthi bengiyenza i-documentary about the shutdown. So i-canister le ngayithathele ngoba ngangishukuma i-documentary ye-shutdown ngase ngifake emotweni ngiyasala lapha.
Manje bona babekwazi njani ukuthi ikhona i-canister bebevele bekusecha kumbe bebelolwazi?
Basetshile imota nje nxa ungena laphana endaweni ka-president imota ziyasetshwa.
Yikho abayithole khona?
Ya.
Manje bakuphethe njani?
Well, umagistrate uthe bakade bekungela nkinga zange be noshupho lo anyone.
Abantu bathi bona kukhanya ngabantu kade bevele bekuqophile, ungavumelana lakho yini lo?
Well, uzananzela ukuthi ngenza into ezihambelana le ground, so possible ukuthi khona ilokhu izale abantu laba bebekhangelele ukuthi ngingangeni kumeeting ukuthi ngikhulume into zikahulumende lezi kodwa because bengizabuza imibuzo emibili emithathu ngendaba zenezo kungasemani-ke angikalitholanga lelo thuba benelisile ukuthi ningangeni phakathi kwe-meeting.
Khona bekunxuswe obani vele emhlanganweni lo?
Bekunxuswe isivu sosakhe, ngathi nje amaqembu emhlanganiso ezizimeleyo ezibulawayo. Labantu nje, I think bekulabantu abafika maybe 120 abantu akade benxuswe ukuthi bebe emhlanganweni.
Ngamafitshane singathi icala selilahliwe alisekho.
Ye, umantu uthe yena akulacala lokuthi ngithwale ikhanista leyi ngoba ibingalabungozi phakathi. So okwakathesi akulacala, but izami sonke siyayazi lapho abakhona bayaphereza amabhuku bezama udinga elinye icala. So sizabona elinye icala abangaphuma nalo futhi.
Manje bakuphile yini ikhanista yona le?
Abanikanga nje, ibiyi-state evidence, abanikanga la mangiyidinganga. Amathayi ikhanista la maningi akulo emalokishini lapha ngizahamba ngiyedobheni.
Lo mnumzana Senzele Ndebele intatheli izindaba ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwabulawayo. Lingakhohlwa uhlelo lwe Studio 7 Live Talk lamhlanje lapho isiqhubekela phambili ngemizamo sixoxa ngemizamo yenziwayo izizalwane. Lapho siyaqhubeka sixoxa ngezulu lesiphepho elecyclone Idai esigabeni seManicaland. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kungakedluli iviki kudutshulwe kwabulawa amakholwa isimuslim angamachumi amahlanu i-50 esenkonzweni edolobheni ele Christchurch kwele New Zealand. Inhloko kahulumendi yalelo lizwe unkosikazi Jacinda Ardern usehle wethula umthetho owalisa ukuthengwa lokuthengiselwa kwabantu makhaza imbhobho yohlobo lwama-semi-automatic nama-automatic rifles. Inhloko kahulumendi yakwele Bhilithani uTheresa May lokhu esazama ukuthola usekelo lokuthi aqhelise ngenyanga ezintathu ukuphuma kwelizwe lakhe kumanyano we-European Union, kodwa inkokheli yalumanyano layo ilokhu isadinga indlela ezingasoze zaphambanisa ubudlelwano ngokuphuma kwele Bhilithani. Ngesikhathi abeSouth Africa benanza ilanga lamalungelo oluntu, izizalwane zeZimbabwe ezidabuka emaNdebeleni zithethelelo thuba lokubuthana eHoly Trinity Catholic Church eJohannesburg bekhumbula inkulungwane zabantu ababulawa ngombhoqazwe wegugurawundi. UBenedict Nhlapho usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulilanga lapho izizalwane zakwele South Africa bezibuthene zithakazelela amalungelo ezawathola ngemva kokususwa kombuso wamabhunu esihlalweni. Kodwa kabezimbabho abadabuka kwelemandebeleni bebekuthene ngosizi lwegugurawundi. Ngamunye ngamunye bebelandisa indaba esihlasimulisa umzimba zokubulawa kwezihlobo zabo. Abanye ngabasinda ekufeni ngentunja enalithi, abanye bebona izihlobo zabo zitshayo zize zife, ezinye zidutshulwa kanti ezinye zazitshiselwa endlini. Umnumzana Wisdom Khonazo odabuka eNkayi ngomunye wabethule indaba esihlasimulisa umzimba. Yenake uthi uyise wabulawa kwathi unina wabulawa izinyalo zokutshaywa okwamenza wayakhulela kumalume.
Nxa uyikuxolelana ngabasinikeze ilizwe lethu, siyalazi lamabhodazi wangkhona konke siyakwazi. Okwesibili, amanye amadoda akababotshwa, kansoze ngiwazibe. Umnankagotshiwenga laboshiri akababotshwe, behambe ejele bebhadle ejele ngokubulala abantu.
Lengenye izindaba ethelele usizi inkosi yakomthwakazi uBulelani Lobhengula Khumalo naye obekulo umbuthano. Iningi ke likhale ngokuthi bafuna kwethule uhlelo lokungcwatshwa ngesizotha kwezihlobo zabo. Abanye njalo batshele izinduna ebezikulo umbuthano ukuthi bakhathazekile ngokuthi alukho uhlelo olwenziwa zinkokheli zomdabu ukwelapha amanxeba egugurawundi loba ukuxhasa labo abaphazanyiswa yilo umbhuqazwe. Kodwa induna uNhlanhla Yamangwe Ndweni laye obekulo umbuthano ubaphendule ngokuthi inkosi isikhona, induna sezikhona, sekusele ukuthi umthwakazi aze elimeni.
Nxa amandla bezulu engaphalani ngomnyaka lo sukuphele, ndiyabecela ukuthi inkulumo ileya namhlanje yombhuqazo yegugawundi isihlanganise, sibe ngabantu banye, sikhulume into
kata. Abaningi bakhale ngokuthi bafuna kulunge isimo sezombusazwe lezomnotho ukuze babuyele ekhaya. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo layo bekhona kulombuthano kanti ukudaza ezizalwane zeZimbabwe kule South Africa wathi kusezamlini zabo ukulungisa isimo kumbe ukusiyekela siqhubeke sinjalo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abogacha olubona ngomsebenzi wezemigodi bahlangene laba kumsebenzi wokwemba amatshe aligugu bezimele bexoxisana ngendlela zokuqhelisa lokuthuthukisa lomsebenzi. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngugcweleyo.
Emhlanganweni lo owenzelwe edolobheni lakobulawayo lamhla, uhulumende uthembise ukunceda abembayo bezimele ukuze inzuzo yabo yenelise ukuthuthukisa ilizwe. Umnumzana Makhumba Nyenje oweZimbabwe Miners Federation uthi basekela ukuthi kuthuthukiswe inhlala kahle yabembayo ngokuqala ukubanikeza ulwazi kanye lokuqhatshwa kwabantu abalolwazi ngemitshina yokwemba.
ezimbabwe Miners Federation to improve the standard of the small scale mining sector.
Thina njengeZimbabwe Miners Federation sikhangelele ukukhuphukisa izinga labembi njengalokhu okukhulunywe ngumphathi Ntambo wezokwemba ukuba laba abembi kumele bafundiswe njalo bathuthukiswe. Njengalokhu kuzamele batholiswe izimali ezingabenelisa ukuthi bathenge imitshina edingekayo lokunye okungabe kudingeka okunjengempahla ezokuzivikela. Okunye esikukhuthaza abembi ukuthi baqhashe abantu abalolwazi, kungaba sekudubuleni kumbe kungaba ekungeneni emgodini, badinge abantu abalolwazi. Sikhangelele ukuthi bathuthukise imigodi yabo njengalokhu okwenziwa kumigodi emikhulu.
Drive our shafts before we drive our tunnels.
Unkosikazi Anna Zulu ongomunye wabakulumsebenzi wokwemba uthi uhlupho ababhekane lalo yikuthi abala mitshina engenza umsebenzi ube lula onjengokukhipha amanzi emgodini.
Lobunzima bamanzi, kulamanzi amanzi maningi kakhulu phansi emgodini lapha. Machinery izinto esizisebenzisayo zona asikwanisi ukuwaqeda amanzi lawo. And futhi ukuthi suzuza abafana abathembekileyo kunzima kakhulu. Uyathatha umuntu umthembile usithi uzakusebenzela ukwenzela into eyiyo but ugcina kungasayikho. Uyogcina sekuntshontshela kakhulu.
Unkosazana Anele Dube ofunda ekolijini lezemigodi eseschool of mines uthi bona njengabesifazane bakhangelelwa phansi kulolu hlangothi lokwemba.
Iproblem esihlangana lalo uhlupho sibulolukhulu ngelokuthi abasikhangele njengabantu abale potential ukuthi lathi singakwanisa ukuthi sitshintshe kube lotshintsho kwi-industry. Into ekhona ukuthi sikhangelelwa phansi and esikhathini esiningi siyaba sexually harassed ukuthi khona izinto esabe sifuna ukuthi zenzakale. Ama-ideas ethu awazwakali, kuphelele emoyeni. Uma ufuna ukuqhatshwa ubhosi laba babe khona baqala bakhuluma izinto ezinixotsha or bekutshela ukuthi you are not fit for the job. Lokho kusenza lathi sicine singasakwazi ukuthi kuyini okumele sikwenze ngoba lathi silesifiso, sinama-ideas ethu esifisayo lathi ukuthi asetshenziswe phakathi kwelizwe lonke.
Unkosikazi Nokubonga Ndlovu ongomunye wabale migodi yokwemba ukhala ngokuthi imali zokuhlawulela ukuthola amaphepha aqondileyo okwemba zehliswe ukuze bazenelise.
Imali yokupheka ibe phansi, the prospecting license ibe phansi ngoba iyasehlula le mali. Ayisikuthi nxa sigebha sithe sizuza imali eningi khonapho, hayi, sizuza imali esilingeneyo ukuthi thina siphile abantu. Okunye futhi okungithakisileyo ukuthi usicelele ukuthi ama-labor forms siwayenze ekupheni komnyaka ngoba uyabubona ukuthi ekupheni komnyaka i-profit yami yile ngehluleke lapho. Nokuthi nxa thina sisebenza amapholisa abuye azame ukusibriba thina simomama sichesesabe sikhiphe izimali zami. Khathesi kuthiwa kumele sibe lokungamabhuku sibhale ukuthi umpholisa ofikileyo ufike esikhathi bani, ubelandani, lezinto ama explosives usiwathenga ngemali enkulu mntanami.
Abemba amatshe aligugu bezimele bodwa bethulele umsekeli kamphathintambo wezokwemba umnumzana Paul Kambamura izikhalazo zabo ezigoqela ukudingwa kwemitshina kanye lokuba imali ezokulungisa amaphepha aqondileyo okwemba zehliswe. Ngakwelakhe icele uKamburuma uthi bona njengohulumende bazama ngazo zonke indlela ukubancedisa, ngakho bazaphuma lohlelo lokubafundisa indlela eziqondileyo zokwemba ezingabangeli ingozi njalo behlise lezinye izimali ukuze benelise ukuzibhadala. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Hello, Woza Friday kuliviki silomculi uAndrew Khanye odume kakhulu ngegama lokuthi D-Rock. Yena ugxile kumdumo owe-house music njalo usebenzela kwele South Africa, kukanti ke udabuka kontuthu ziyathunxa kobulawayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Wasuka eZimbabwe waya eMzansi ukuyaziphandela ezama phela ukuphila. Okwamanje uhlanganisa abalandeli bomdumo wakulezi nsuku owe house music.
Amalami uAndrew Khanye ngisuka kwaBulawayo, ngafunda Sobukazi High School and umculo ngiyoqale 2000, the year 2000, and ngokuqala kwami ngiqale nje, you know, besivele silalela emaklabhini simamele imculo.
Ukhanya ubaphethe lapha ke eMzansi umfana kaKhanye njalo ke uya rocker.
Kamalami lase stage ni D-Rock. So far nginama single amabili aphumileyo. Eyokuqala ibizwa ngo Love and Life, le ephuma manje ngo December ka 2018, and then esibili iphume 2016, ifeatura ubhuda bambiza ngo DJ Kuchi no Zinsengiti. Love and Life uphume last year December, yona ifeatura abafana baseBotswana babizwa nge Team Distant, lo sisi wase America ubizwa ngo Porsche Monique.
D-Rock nguye ke esikhotiselayo kuhlelo Waza Waza Friday. Vele kahle kahle uqale njani ezomculo abantu bekuthanda kangaka lapha eMzansi?
Ngikukhumbula nginomngani wami babiza ngo Easy T, ube ngu-DJ odumile kwaBulawayo endaweni ezifana nasePaparazzi nabo Visions, ebewaziwa kakhulu, khuliswe wuye entweni yokudijeya. So far umculo wami abantu bawuthakazelele kakhulu, kunama-radio station amaningi la eSouth Africa bawudlalayo. Kufana no Love and Life seyifike ku-number 1 on ama radio station aseBotswana, nala South Africa.
Kosela ilizwi kubalaleli abafuna ukuxhumana nawe bathenge phela ingoma zakho.
Abalaleli ngicela ningidinge ningithole lapho kuma social media, ku Instagram nizofuna u D-Rock SA, so D_Rock_ROCK_SA.
Lo ke ngumculi uAndrew Khanye odume kakhulu ngegama lokuthi ngu D-Rock, esiqabela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC ngisithi nibe lempela nsonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.